lithola njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lenhlanganiso yabosiwalo izinatha
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Yebo ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ukubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kuthiwo kuthiwa kathesi kungayenzakala lisebenza njani lezi nsuku
kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakathe enkinga Nkosi yami ngoba ungani vele siyavunyela ukuthi sisebenze abantu bethu yabona kodwa ikuthi khona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo soleso esikhona leso se-coronavirus besingakangeni kakhulu kungena phakathi kakhulu
kodwa lina njengabosiwalo umuntu nxa egula umkhuhlane onjengeflu njengoba sisiza ukuthi umkhuhlane lo onjengeflu linayo yini imithi eyokwelapha imikhuhlane enjalo
thina ishumi ukusukela endulo baba imithi vele ngeyethu and imithi yonke esebenza esibhedlela elapha esibhedlela ngale esetshenziswa ngama-medical doctors esibhedlela the origins yithi thina yithi ama-manufacturer wemithi yonke nje phansi jikelele uyabona isuka kithi thina ulwazi lolo lusuka kithi bhuti wami
lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lowo mkhuhlane walezi nsuku bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu la kuthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi
siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani ngoba mina lami ngiphansi kwesingatha sikhulu njengoba sisiya lathi ema-university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu siphakamise ulwazi anthi yabona yikho-ke bayasiphosela abanye nje angikafike ehofisini ukuthi ngizwisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sikithi ngale mthethweni ukuthi sikube kwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini
lezi nsuku nxa sikhangele okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi akulamanesi labodokotela baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu
uyabona bengaba baningi Nkosi bengaba baningi sibithi baningi ngoba bevele bebuya abantu bakwethu yabona abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahleni yethu ukuzodinga uncedo kodwa-ke ikuthi kathesi njengoko umthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silalele abadala uyabona-ke ukuthi-ke ngiphendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku-quarantine kuthiwa sihlale ezindlini so it means no one is moving freely uyabona akula abantu abahambayo santando ukuthi sengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekhulu Sibanda hayi sibili hayi inkinga khonapho inkinga kulamabhanti akuphi leyo sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu
hayi thithi babe sifuna ukuthi uhulumende nakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlatshweni babuye enkundleni sibili kazelatshwa ngemithi yesintu yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu ayaguquli lokho zokwemikhuhlane emfundweni nje ayafikela imithetho iyafikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
bakithi ngithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje kithinelani esintwini bakithi yikho kule orijini imithi yethu igcwelele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwelapha nokuvikela imikhuhlane ngiyabonga bakithi
hayi lathi siyabonga
lo-ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lilale.